VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingalithona njani olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 24 zibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usenikeze umculi obelodumo Oliver Mtukudzi obhubhe izolo inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero. Abezomvikela abagoqela amasotsha lamapholisa basolwa ngabaningi elizweni laphandle kwelizwe ngokuqhubeka bebopha lokutshaya abantu emalokitshini edolobheni lakoBulawayo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela e-Crisis in Zimbabwe Coalition zikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi abambe ngamandla umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi amise amasotsha ukuhlukumeza abantu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usenikeze umculi obeledumo u-Oliver Mtukudzi inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Umtukudzi, obesaziwa ngokuthi nguTuku, ubhubhe esibhedlela seHarare izolo eleminyaka engamachumi ayisithupha lasithupha. Wachazwa ngabaningi njengomuntu obemanyanisa abantu ngengoma abezihlabela. Okuningi siza kuzwa kungesikhatshana esilandelayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-shortwave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Abezomvikela abagoqela amasotsha lamapholisa basolwa ngabaningi elizweni laphandle kwelizwe ngokuqhubeka phambili bebopha bethumba lokutshaya abantu emizini eminingi edolobheni lakoBulawayo ngemva kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwenziwe ngeviki edluleyo, kodwa kwagcina kuqhamuka udlakela. UNompumelelo Moyo usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abantu abatshaywe babotshwa ngabezomvikela izolo elokitshini lemakhokhoba koBulawayo lamhlanje bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi koBulawayo eTrade Gold. Umantshi uMnumzana Tinashe Tashaya uzwe okwakuqala icala lezibotshwa uLeon Ncube, uKelvin Dube loCourage Best Amkandla abatshaywe kabuhlungu ngabezomvikela bababopha emakhokhoba ngemva kokumiswa kwemota abakade bekiyo bakhuthuzwa bagcina besetheswa icala lokutholakala belezidakamizwa. Igqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole umele uNcube kuthi uMnumzana Mlweli wenkululeko Dube umele uDube loMkandla edale lapho abavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso sebail lamadola alikhulu munye ngamunye. UMantshi Tashaya ukhuthaze uhulumende ukuba ayephenyisisa ngodaba lolu kabanzi aze lobufakazi obeneleyo mayelana lezibotshwa ubhaliwe kahle, ngoba okukhona okwamanje kuveza ukuba bebotshwe libutho ngaphandle komthetho. Izibotshwa zibonise idale imvivinya abalazo kulandela ukutshawa libutho izolo. Igqwetha uMnumzana Sithole uchasisa ngalolu daba.
Into yenzakeleyo ukuthi izibotshwa lezi ezibuye court mina ngimelela esinye sangkhona izibotshwa lezi kahle kahle into yenzakeleyo amalunga eArmy yiwo abamba abantu laba ngomthetho amalunga eArmy awala amandla okubopha okusetsha konke lokho kwade kusenzakala ingozi lihlazo emthethweni
kusenjalo ukubotshwa lokuthunjwa kwabantu kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo lapho isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa asechaze ukuba abebutho babikwa befike bemdinga ebusuku emzini wakhe yena engekho
ukutshengisela lokudlwangudlwango okwenzakale elizweni into ezimbili ezenzakale mina ngingekho elizweni njengomuntu ophume elizweni mhlaka 6 January kodwa ngithe ngilapho kade ngikhona ngathola umbiko othi ngiyadingwa ngidingwa ngamapolisa langamasotsha njalo bangidinga ebusuku
Elinye lamagqwetha elimele uCharles Thomas loBernard Sibanda abacalwa ngokubulala ipolisa kobulawayo umnumzana Lament Ngwenya uthi balakho ukuphanyeka isicelo sesibambiso sebail kusasa ngoba idale beliyalela uThomas imvumo yokuhlawula isibambiso bethi ulecala lokuzama ukugenqula uhulumende okhethiweyo
Zafaila amaphepha ethu enkundleni kusasa awebail aka Charles Thomas uCharles Thomas yena bekuthwe inkundla state ukuthi ule conviction wake wagwetshwa egwetshweli treason kodwa hayi ngokukhangela ukuthi amaphepha enkundleni zabona ukuthi hayi kalani kalayo treason so iapplication ethu sizoyifayela kusasa ebail
UThomas loSibanda bacalwa ngokuthi ngeviki edluleyo ngelanga lokutshengisela emzini wenjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipolisa uExxon Maune walimala kakubi wathwalelwa esibhedlela seUBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo ukuthoniswa kwamacala abantu ababotshelwa ukutshengisela kweviki edluleyo aqhubekela phambili loba nje kungacaci ukuba athoniswa kanjani ngoba amagqwetha ebikwa emalutshwana angamela izibotshwa njalo iningi labantu babotshwa ngabebutho okuyikwephula umthetho lelungelo labo ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
siyabonga Silokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezibalisa e-Crisis in Zimbabwe Coalition le-Human Rights Watch sezikhuthaze amazwe omhlaba ukuthi abambe ngamandla umongameli Emmerson Mnangagwa weZimbabwe ukuthi amise uhlelo lwamasotsha lamapolisa olokungena ezindlini bethumba ukuhlukumeza ukutshaya lokubulala abantu mahlayana. Lezi inhlanganiso zithi uMnangagwa ubesebenzisa udlakela ukuze aqhubeke ebusa ngendlela engathandwa ngabantu. UBenedict Nhlapho usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekhuluma labezindaba eJohannesburg namhlanje abenhlanganiso zombili lezi bathe kusobala ukuthi simo seZimbabwe kathesi sesisibi njengaleso esibekhona ngo-2008. Umqondisi wenhlanganiso we-Crisis in Zimbabwe Coalition ezansi yezwekazi le-Africa, uMnumzana Blessing Vava, uthe kusobala ukuthi uhulumende usehlamukele uZulu njalo abantu sebephila ngokwesabo kwesabisayo elizweni labo.
Arrests, abductions, rape,
ukuboshwa, ukuthunjwa, ukudlwengulwa lokushaywa kwabantu kuyaqhubeka loba nje umongameli Mnangagwa ethe akukhulunyiswani. Nxa isimo eZimbabwe singaguqukanga kulamathuba amakhulu ukuthi sigcine singasalawuleki kugcine kusiba lokungahlaliseki eZimbabwe.
Social unrest and instability in Zimbabwe.
Ngakolunhla ngokuthi umqondisi wenhlanganiso ye-Human Rights Watch emazweni asezansi yezwekazi le-Afrika uMnumzana Dioma Vinga uthi bethuswe kakhulu la indlela omantshi abebethetha ngayo indaba zalabo okuthiwa balamacala okuphatheka ekutshengiseleni obekusenziwa.
We also know that there are people with
severe injuries, who were hospitalized, who were dragged out of.
Siyakwazi ukuthi kulabantu abalimele okwesabekayo abebese sibhedlela bakhitshwa ngodli esibhedlela basiwa emthethandaba ukuyathonisiswa. Lawo macala athonisiswa kungalandelwa ukulawula kwemithetho yomthethwandaba. Akulabameli abantu bagwetshwa bephoswa emajele.
Convicted and sent to jail.
Ngalokho kuhlukunyezwa lezinhlanganiso zithi kulamachumi-chumi abantu asebebalekile eZimbabwe badinga kuphephela emazweni angumakhelwana. Lesi yisimo esisolwa kakhulu esiphathamandla senhlanganiso ye-Consortium for Refugees and Migrants, umnumzana Tifulufeli Sintumule.
Siyanicela njengoba niyi-SADC leaders ukuthi ayibize umhlangano ikhulumisane no-president or nomwingameli walizwe laseZimbabwe u-ED Mnangagwa ukuthi kube ne-peace, abantu bakwazi ukuphilisana, bakwazi ukuthi bayicoce le nto le, kungabi noyena ukuthi impilo zabantu ziyaluzeka, abantu bayashona, abantu bayashawa, abantu bayalimala kule situation ebakuyo.
Lezi nhlanganiso sesikhuthaza inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezipha uncedo kule South Africa ukuthi zemukele lokuphathisa amaxuku abantu ababalekela lolidlakela bezophephela kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sihlolisisa udlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha lokutshaywa kwabantu ngesikhathi betshengisela ngeviki edluleyo bekhonona ngokugugudeka komnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli Felix Tshisekedi ufungiswa ukuqala umsebenzi wokukhokhela ilizwe leDemocratic Republic of Congo lamhlanje, kodwa ubikwa eqalekile ephakathi kokupha umbiko wakhe wakuqala. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezikhona emkhosini wokufungiswa kwakhe esigodlweni salelo lizwe iKinshasa, ukugoqela lodedele yena uJoseph Kabila. Lele Zimbabwe lona belimelwe ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Unobhala jikelele wenhlanganiso omanyano wamazwe womhlaba e-United Nations u-Antonio Guterres uxwayisa ukuba isimo kwele Venezuela singaba yingozi nxa amacele alwisanayo engasahlalanga phansi akhulumisana. Ekuqhubekeni kobudlwangudlwangu obubangelwa ngamasotsha lamapholisa echaya abantu lokubabopha, abanye sebesithi lokhu kufana qathu lokwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Lokhu bakutsho ngoba abetheswa icala lokwenza umbhuqazwe lo yibo abalokhu bekhokhela ingatsha zamapholisa lamasotsha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazwe ezimbili, umnumzana Cassius Simana Mpofu endawonye lomnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo.
Ukuthatha umumo okhona uqathanise neGugurahundi kungaba yinto embi kakhulu, ngoba kusuka kwehlise isisindo nohlonzi lokubulawa kwabantu olwaba khona ngesikhathi seGugurahundi. Yebo, khona kubi okwenzakala ekhaya, kunokuhlukunyezwa, kunokuthwaliswa kanzima, ukudliswa lukhubhu. Kodwa-ke ngeke isimo sakhona sifaniswe leseGugurahundi. Lowo walesiyana besingumbhuqazwe owawuqonde ukuthi usha uqothule abantu abathile ngokohlanga lwabo nangokwezombangazwe. Lokho khona manje ngokwabantu nje abethukileyo ngemva kwesimo sokuvuka umkholoha kwabantu ngenxa yentengo ekhuphukileyo, sebezama ukuthi babuyisele isimo ekuqaleni besebenza inswazi nezigodo zokugongoda abantu, kodwa ke ngeke kubekwe ezingeni le-ground.
Wena ke mnumzana Mpofu, ukubona njani lokho kwenzakalayo? Awungeke wakuqathanisa nale ku-ground njengalokho sikuzwa abanye bekutsho?
Hayi, angeke kulingane loku-ground, ngoba ngesikhathi se-ground bafana sabona abantu bevulawa ngendlela ebusuku, bebhebha amangcwaba abo, abantu babethi befakwa phakathi ngokuningi, badutshulwe bephakathi, izihlobo kuthiwa zibabulale. Mina kuthiwe kazikazi bagcibele emva lokho ngisigidi phezu kwamangcwaba. Sathola abantu ngaleso sikhathi benyutshwa ukudla, ngoba siyakwazi indawo zemadebheleni zonke, imigezi la lapho kwawutholakala khona laba abantu kwakuthiwa kumele bakulawe. Indawo zonke zavalwa, amashopu ongabi nebhasi noma inye ehambayo, babulawa indlala abantu. Sabona abantu bethiselwa ezindlini, sabona omama bedlwengula, obaba benyamalala. Lokho khona kubi, laphana sabona into enzima ebuhlungu engeke yalinganiswa noba yini sokuthi kwenzakala khona kwamanje. Ngoba bathi simasikhangele ukuhlomuntu ngobukhona lobu awusiwo labana obukhulu ofcourse labantu asebenzela impilo kubuhlungu leso lesizwe ngalokho.
Mnumzana Mkhwananzi, nxa sikhangele okwenzakalayo singathi thina umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu enguye yini ophethe intambo zonke yini ezombuso, kumbe kukhona okwenzakalayo, kukhona ukuchaya amanzi?
Ngingakawuphendule lo mbuzo, ngizathanda ukuthi mbiye ngigcizelele lokho okushiwo ngumfowethu Mpofu ukuthi mhlawumbe okungenza abantu bazame ukuqathanisa lesi simo esikhona lalesiyaye sombhuqazwe saba khona kungenxa yokumemetheka kokusetshenziswa kwezixhumi, izixhumani zona ezi-social media. Ngalesiya sikhathi nengokwakusenzakala kufihlakele okukhulu okungenamkhosi, kodwa okwakungabonwa muntu, okwakuthi noma mhlazana kubonwa ngumuntu kuyebonakala sekusiyafika emehlweni kaZulu nge-newspaper, ngamaphephandaba, kodwa kuvele khona izinga lakhona selehlile lingasabonwa ngabantu, njengoba nje abantu bayathatha ama-video alive, bayathatha ama-photo ngalesi sikhathi. Bese ngidlulela kulo mbuzo wakho wokuthi lesi simo esikhona esenzakala ezweni laseZimbabwe kambe siyakhomba na ukuthi umnumzana onguyena ophetheyo esaziwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa usasenguye ngempela yini ophetheyo? Impendulo yami izokuba yikuthi akukhombisi ukuthi nguyena ophetheyo. Indlela akhuluma ngayo ekubuyeni kwakhe sevela ngaseDavos, ukhuluma sengathi umuntu ofuna kukhunyiswana umlotha, umuntu ofuna kuxoxiswane, umuntu ofuna ukuthi kube nokuthula, kumiswe udlame, kube khona izingxoxo ezithile zokubonisana. Kodwa-ke esikubonayo kusenzakala yikukhuphuka kwezinga lokuhlukunyezwa kwabantu, amasotsha, amapholisa ezenzela santando, okungabe kukhomba ukuthi akusuye umongameli ongena ophethe izinduku zombuso. Kukhona umuntu othile ohlongoza impi, othuma laba bantu abaphethe izibhamu ukuthi basebenzise lezi zikhali abaziphetheyo ukuhlukumeza abantu. Futhi ngesimo sokuhlukumezeka kwabantu bese beyavuka umqholoha ngolaka baze badale ukugenqulwa kukalo ophetheyo okwamanje.
Mnumzana Mpofu, isikhathi sesingasavumi, ungasigqibela uhlelo usitshela wena ukuthi ubona njani okwenzakalayo lokhu, njengoba sike sezwa phambilini abanye befanisela ukuthi kunga kulokudonselana amandla phakathi kwenkokeli.
Hayi, ngivumelana nobaba Mkhwanazi, ngoba uma sikhangele ngibona ngathi amandla Mnangagwa akasenawo. Usengumuntu nje oselindele ukuthi loba yini ngenzakala, ngoba amandla kathiwe ngakhanye ngathi lokhu ekhona ku-Army, ngathi usesekelo olukhulu ku-Army. So as long as elesekelo olukhulu ku-Army amandla kaMnangagwa wayekho, angaba khona ma kuzuthi i-Army ingajika kusasa ijuna sayi samsekelo uthiwe, kodwa as long as samsekela lo losekelo lwe-Army okwamandla nguyona mandla, and kubonakala umuntu oluqulisekelo lwe-Army ngithiwe nga, ngoba ebe ngomunye wabo osuke ku-anti-strong vice president. So umumoyelizo uzoqhubeka usuka muzi, ngoba kuye kukhomba ukuthi sibuswa ngamasota, asibuswa ngumuntu asibe sota, siku-military government. I-military khuye yenzakalayo leyana yiyo lokhu ikhona lakathesi. So akula nto ezolunga ngaphasi kobuswa amasota, abantu bazohlupheka kakhulu, akula nto abazathi wenza, amalungelo abawo asezabe ahlonishwela kancane.
Alo-ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu, ingcwethi yecubungula izombusazwe, bexoxa indawonye lenye njalo ingcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. ke sibuyele njalo kudaba lothu esike salithembisa lona lamhlanje ke inkulungwane zabantu bezigcwele eNorton lapho kade kukhalelwa khona Oliver Mtukudzi umculi obelodumo abakade bemkhalela babalisa umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lo mongameli Emerson Mnangagwa yena omphe inhlonipho yesizwe i-national hero kesizwe loludaba ngokugcweleyo kuMavis Gama.
Bekubuthene abantu abanenge emzini kaMuyi ngesikhathi umongameli Emerson Mnangagwa esethula umbiko wakhe wokunikeza umthukuthi isicoco sokuba liqhawe lelizwe. Lokhu kuza ngemva kokuba abohlangothi olubona ngezabalibazisa uZulu abe National Arts Council becele uhulumende ukuba atholiswe lesicoco uThuku. Umqondisi ohlangothi lweNational Arts Council umnumzana Nicholas Moyo uthi bekuvele kusaziwa ukuba uliqhawe umthukuthi.
Iqhawe ngempela. iNational Arts Council imele abaculi bonke lama artists bonke ilahlekelwe ilizwe lilahlekelwe kwembese iyezi elimnyama kube lesithunzi esikhulu ngemva kwelanga elilodwa sizwe ukuthi uOliver Mtukudzi kasekho kimi ngizobuhlungu obukhulu ngoba izolo
uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaThuku
wahlabela about amalungu amalungelo abomama wahlabela ngezengculaza ahlabela into eziningi ukukhulisa abantwana ukuthi ungazilaleli ingoma zakhe uzwe zikuthinta zikufundisa into emangalisayo le owesibili uOliver ube ngumuntu othethe ezokucula waziguqula zaba ibusiness ebambekayo business etangible ebambekayo malutshwana ama-artists amaningi akwenzayo lokho uthethe imali yakhe yokucula wayakha i-empire okuthiwa ibakari pie
amalunga amabandla ezombusazwe ehlukeneyo okubalisa eleMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa baze labo ukuzakhalela abemuli kaMthukudzi obesaziwa ngelokuthi Duku.
Amsoro bakudenga kuna tenebo kona
Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ukhokhele ingoma yokholo ngemva kokuba ethule amazwi enduduzo kuZulu obebuthene uzakhalela esililweni sikaThuku yena obhubhe izolo mhla ka-23 kuyona le inyanga esibhedlela se-Avenues Clinic eHarare. UChamisa uchaze uMuyi uMthukudzi njengomunye wabaculi ababeqhuba umsebenzi wokumanyanisa uZulu. Omunye wabasebenza loThuku engusebele wakhe njalo osengumfundisi uZex Manata ukhuluma ngokulahlekelwa kwabo.
He was my friend. We started music together. Now we have lost him. This summer.
Abaculi ababalisa uThomas Mafumo, Alec Macheso, Baba Mechanic Manyeruke, Nicholas Zakaria, labanye abambalwa bebekhona ngesikhathi kusethulwa umbiko wokunikezwa isicoco sokuba liqhawe uThuku. Abezinkonzo ezehlukeneyo, abamabandla ezombusazwe kanye leziphathamandla zikahulumende babuthene emzini kaThuku eNorton. Ukhangelelwe ukubekwa ngesonto uMthukudzi mhla ka-27 kuyona le inyanga kaZibandlela. inhlanganiso ezehlukeneyo zelizweni lezamazwe omhlaba asebenza lazo uthuku ezifana labo UNICEF lazo zithumele amazwi enduduzo ngemva kokuzwa ngemva yakhe izolo. Ngimele iStudio 7 ngiseNorton ngingumevis Gama.
Imbiko ophuma kunkampani ye-ITV News uthi kulabesifazane abalichumi lanye abadlwengulwe ngamasotsha kusukela ngeviki edluleyo njalo abanye babo bachasise okwabehlelayo. Inkampani le ithi isikhwezelo ludaba kuhulumende yena othi uzadingisisa ngalo ukwenzela ukuthi abazatholakala belecala bajeziswe. Ukuze sihlaziye ukuthi udlakela oluselizweni luthinta njani abesifazane, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledalela ephalamende okubandla le-MDC.
Ukuthi ngithi libanja lami kunzima ngoba wonke umuntu eZimbabwe uvukile ukuthi akhulume umqondo wakhe. Into zinzima lapho eZimbabwe singakhangela noma ungazingena esitolo khathesi ukudla kusethengeki, uthi uyabhadalela abantwana ama-school fees imali awulayo, uthi uyahamba emsebenzini le mali ye-transport awulayo. So umuntu wonke uvukile wathi hayi bo, isikhathi sesikwamile kanti vele kwenzakalani, kanti uhulumende uzenzelani. Antabo, so kungene umuntu wonke emgwaqweni ukuthi akhulume, ende kuyavunyelwa, ende lilungelo labo, ende kukhona emthethweni ukuthi abantu betshengise.
Udlakela lolu luthinta njani abesifazane?
Abesifazane ababotshwayo ye bakhona sibini ngoba vele yimbali yabo. Uhulumende lo khona weZANU-PF vele ikwenza kwakhe ukuthi engabone sehlulekile akwenza yekwethuthela abantu lokubopha abantu abangalacala bayabotshwa bekuthatha bephoselwe entolongweni bayethuselwe kuthiwe ekhuluma ukuthi lecala wena ungalacala. And khona kusukubisele omama kakhulu, mama yebo badubeka kakhulu ezindlini lapha ngoba khathesi noma ufuna isinkwa umntwana ukhale khangela umama. Ezindlini lapha vele sonke sikhala sikhangela umama ukuthi umama uzasenzelani, nguye omele ukuthi sidle, omele ukuthi siye esikole, omele asenzele into yonke. Noma babelimele noma babegula uyabe khale khangela umama. So anti yabona ukuthi izikhathi eziningi khonapha le mali ezifunakala ezesibhedlela ukhala kukhangela umama, emisebenzi kayikho, abantu abaningi siyakwazi ukuthi bangolova kabasebenzi. So udubo lebe lukumama izikhathi eziningi.
Kule minye njalo imbiko ethi kulabesifazana abadlwenguliweyo ngamasotsha, lingathini ngalokho?
Engingathi kurethwa ngesilungu. Laba nxa bakwenza khonokho abakwenzelwayo kabahambe bekhuluma emapholiseni, nxa kwenziwe lowo muntu anjani afakwe entolongeni because vele kakuvunyelwa, kakukho emthethweni. Yes, uyakuzwa mina ngingahlangani layo osekhulume estrat lami wathi kwenzakale kuye, but ngikuzwile ukuthi kwenzakele. And nxa kwenzakele sizameka sure ukuthi bayabotshwa labo bantu, justice should prevail. Nxa kuthi abaripotanga kababuye bezokhuluma noma belanda ama-members of parliament abo kumbe babuye bazositshela thina njenge-women's caucus, yizo izindaba esizikhangelayo zona ezo. Ngeke uphonge uhambe ubambe umuntu usenze umathanda.
Lo-ke ngunkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledalela ephalamende ekubandla le-MDC, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Wasagara ingoma ka Mui uOliver Mtukudzi isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizadibana njalo ngo 6:30 ekuseni. Igama lami nguChris Gande, ngilichiya ke kuStudio 7 Live Talk. Lilala.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.